endabeni zethu namhlanje. Amalunga ebandla leZANU-PF achayana okumangalisayo esigodleni sebandla leli ngobulawayo. Abasha bathi kumele inhlanganiso ezizimele zodwa zikhulumisane labo zingakenzi inhlelo zabo. Abantu bajabuliswa yikwesulwa komthetho obanqabela ukuthi bathenge impahla kwele-South Africa. Kuhlolisiswa umthetho wezempilakahle eZimbabwe okuthiwa yi-Health Services Act. Isizalwane seZimbabwe siphandela ukudla abaswelayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sixoxa ngokulwa kwamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Sizalethulela ezemidlalo lokunye okuhambelanayo. Ku-LiveTalk sixoxa ngokulwa kwamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ubangwani kubandlalele. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.